Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukan daba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19 ngesikhathi igcikwane le coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Khisi mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongwa bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsano bethunjiwe, abantu abamthumbileyo bebegezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othi wawuzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthela.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labaligcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu lasithupha 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi ntambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edalele ePhalamende labanye ade behambe labo besiya kutriphade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edalele ePhalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris ende inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing Chris eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapho siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities sihamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababe ku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona isigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolu olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Chris mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongwa bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegcikwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi COVID leyi ngamemetheka esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle labayabethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwani kumbikawula gciwani. Khona okusifaka engozini ngoba singaze sibe kuthwe sihlale ezindlini kuthwe sigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswa abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMath South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela eminyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, tsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe-lockdown. Mtsakaza muhle, lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapolisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikitsho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo weMDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole lo nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabona kude esithi uyasekela umbhikitsho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF uMnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Takunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohotsa uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohotsa ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsano bethunjiwe abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbhobho eposi fund AK-47 yekude nje njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokuzenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngachuti kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamtshaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemtshaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonoko okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali yokuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayomphosela endaweni esiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi
kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba selulubikile yini emapholiseni
ipholisa lingabona lapho ukufika khona isotsha galisoke lenze lutho mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azithulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha so akuncedi ukuya emapholiseni into enganciphiyo baningi abantu be-MDC abasebaripote emapholiseni kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu thina sike sachaba fana bezanu PF ekhona apha kokulayo ngo-2008 sathi sifike eSoutown police station amapolisa eSoutown bayala ukureporta into evamileyo kakhulu ngibonani silama case ayedlulwa ama 500 sibili abantu beMDC asaba report emapoliseni kungela lutho olukwenzakalayo
lobufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile
into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abale training yesisotsha ama electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama CIO cabange ukuthi bengabe ngama state security agents njengoba phela lapha ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war so sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome bethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho
lo ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla lezanu PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kutshengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Esithi uyisigebengu ngoba ejojozela umvukela elizweni uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokho umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni kesizwe amazwi kaChinamasa
the US ambassador who I'm told is African American he must be ashamed of himself totally ashamed of himself he continues to engage in acts of undermining this republic and if he does so if he continues engaging in acts of undermining the republic mobilizing and funding disturbances coordinating violence and training insurgents our leadership will not hesitate to give him much notice
umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki kesizwe ingxoxo esiyenzelaye
bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47 ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen banthole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizijuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende ngibathengele amasamende ngibathengele ifuel le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade ele mpopo. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask bengilo sobhuku i1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngasembatshela ukuthi hayi usobhuku bese sonke emodern sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuku umtshiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjulo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela-ke sasesihamba. Namhla nithe mvuka ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona u-MP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka-31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-MDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka-31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kakube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngibone kathesi senithola kulama message abhodayo kuthiwa khona ngibhizi mobilize ama-youth. Anza-ke ngihlangane nama-youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye-development. Angilalutho engingabe ngingaluwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasosha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela, qhubekela lini phambili ngokukhipha lomumo, yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki amamask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile ukuya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Ngawuqali kwami i-lockdown kwakuthi ngaqala kwatshengisile, manje kule lockdown ngapha kuthiwa kufanele kutshengisile mhla ka-31. Kuthiwa kona kwakesekunzima khona ukutshengisela, kufanele kutshengisile. Abantu badubeka umhlaba wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singasisebenza kithi lati eZimbabwe siyabe sisebenza kwamanye amazwe. Manje hayi kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax phuma ithulutho kugudi
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-Studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka omuhle oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sithi kodwa ngizathanda ukuya emphoselamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshe ubhizeni ucabanga ukutshintshi imigwaqo ebizo ebezifake sithi Hell 6 Avenue ngifuna yabizwe ngo-Emerson Tambo somnyango. Asila ndaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele zinto thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo usebenza ngokudingela ilizwe imithi lezibhedlela uholisonensi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutshela mna ngapha please.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu leli ndawo ezimnandi. Libingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ema-business, into zizame ukuyehliswa izitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga njalo kuhleli sikhuluma ingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright, umzindwa nomnankagwa aba wrong. Okungcono ukuthi kuhle uharare road lwana bamtshintshe bengugugraund road, uzayoguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugraund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugraund road bengaze basilethela umnankagwa koBulawayo. Abahle bethatha umgwaqo losuka koBulawayo siyabamba iharare bengugugraund road, kuzawuba isikhumbuzo umgabe layo uyabe kuphathwa kwegama lelani ugugraund. Umnankagwa uyabe khona phana kugugraund, umzinda la yabe khona kwampana kuground, bese usithi abantu abale ngqondo bebhalwe kobuthi ezitarate nezawoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela yonke elinjani ngendawo. Msakazi wami, into engiyibonayo singamaNdebele ema-Tablelands engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona esiNdebeleni basihlukumeza basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhube, stili umakhube sebemnyathezela phansi futhi ezingiNdebele. MaNdebele levulana amehlo libheke ukuthi abantu beshona basenzani. Kumele umNdebele azimele, siphume kuluhulumende wamashona, sizimele siye kumthokazi sonke, sizamele ukuthi umthokazi ikhulise iMatabeleland. Because angeke wafuna umNdebele waba wabusa ilizwe noma yiphi party enumshona phakathi, angeke umNdebele waba phezulu. Uzodlala umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into iright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu beshonini besetha imisebenzi, sitha yonke into, ungabheka yonke indawo phethe abantu thina emofisi amakhulu aphethe emalishonini emathevelini la sizalwa khona, siphethe ngabantu beshonini. Thina maNdebele asinayo iseyi emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngicela leli lizwe maNdebele sizame ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ithwala izidumbe yake ethwala i-corona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amophe, unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe. Lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbe. Laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbe. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga, ipolitics le ayikhulumayo kusetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo. Ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga, kahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Salibonani balandele bakaStudio 7, lonke linjani? Liyaphila lonke lubhane emagushwini endamuleni egandangulo esingarangande emakhovu lentenkwente kofeya linjani lonke khonaa apho lakhona ngapha emakurubusi ejotshole ekhwara yengombane emanganga ngesokendle linjalo lonke bantu bakithi khona ngapho liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa liyakhala khona ngapha eZimbabwe nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazibuze lizayenzani khona ngapha emagoshini shuwa, emagwadini, amakhemeswane shuwa, lizadla amakhemeswane shuwa noma uthi lockdown ibekini khwapho? Yazibuze lizadlane shuwa. indlala ibambe kangakasho emagushini hayi bantu bemagushini shwayi likhuleke enkosini kodwa lilime lingadeli ukulima ngiyazi umhlaba wethu ukahle khona ngapho izibomvu ngapho zikhona ngapho edandanda ngoba edandanda labo bhande ngapho ngiyazi dai kukahle ngapho emakhulubusi konke lusulo ngapho emaphana bomvu elosangwe lapho esigayona phela usangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hayi andikhohlwa isigaba sami lezonakahamba kakhulu ngisasebenzela khona ngapho ya ngiyalibingelela lonke ijotsholo lapho lale khona ngapho koluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho lanemakurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami yazibuza utsho saphila lani khona ngapho ejojolo qaliso jubane nje sakubona lenjane lonke lani khona ngapho endamuleni melusimlala ngithi lenjane lonke bongani khumbulani hayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bakwamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu besintwini alifundi ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi wedolobheni uzoba ngwedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo sikhipheni bantu bakamthwakazi entini akusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokuswelakala nezibhedlela abantu sebebonakala benqumisa belwisa ukuthi bezibeyelatshwa emzini engaphetsheya kubonisa khonokho ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngasithi lensimbi sezabola hhayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kuboBotswana South Africa phetsheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga yemgodi umgodi ufile kufuneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele mufile mhlawumbe bazolungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakho gwama kwama ufile amsure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachacha elokhu abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu lamadamu sibili liqhuquzele abala bantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenzise iguta iguta lokuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp liyenze igroup sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulili ma west yonke kube yi ward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze la kokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 kulili ma west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis walwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.